ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abanengi ababanjwa belo lalegciwane okuthiwa yi-COVID-19 ma befika ekhaya ngabantu abasuka lapha e-South Africa. Sakhulumisana layo i-consulate, u-consul general, sakhulumisana laye ukuthi kumele kube le ndlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya ukwenzela ukuthi abalalo leli gciwane bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khonapha kwele South Africa ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi-ke abantu abanenge ekhaya abalalo leli gciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa. Asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe i-embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahloli ukuthi balalo leli gciwane.
Siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapha kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama-quarantine centers. Bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleki?
Abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo abaphathekanga kuhle. Emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona othi yena baphomi kufakwa behlanganiswe ukudla kuyashota, kanti futhi le ndaba leyokuthiwa yi-social distancing ayikho, bahlala bebaningi okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane umbe igciwane leli bathelelane. So ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo. Siyanxusa-ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahleli ku-quarantine ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki usiya phambili.
Lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uzasihlolisisa?
Well, ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo consul general ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke. Bona njengama-authorities kumele labo babe worried, kuyabe sekungani thina sithi bareporte kithi. Thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale, sikucabangayo. Nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini. Ngiyabonga.